ngihlala niso eye forever success Zimbabwe trust defense sikhona ukuncedisa iZanu PF uma elections wonke eyabe iwangena iZanu PF engaba ngama harmonized election kumbe ibe ngama by election sobe sikhona ukuncedisa iZanu PF njengomntana owezanu PF iaffiliate eZanu PF ngakho ke kuma by election lawo esiwabonayo esiwagayeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njengepasi ku ground siyakampena njengasathi ukwenza kuma by election kuma harmonized election ngikhuluma nje mina njengomkhokheli owehlanganiso yebhasi ngisebedbridge westapho esikhankasa khona kuma labantu ukubana ebhotele iZanu PF ebhotele ukomrade Sani ukubana ewine sisuka khonapho sahamba yiwonke ama-constituency ale-by election sihamba kuthaza ama-member ethu awefasi ukubana besebenze gadalala ukukampeni ukukhuluma labantu nokuncenga abantu ukubana iZanu PF iwine so ngamafitshane inhlanganiso eye-for Zimbabwe Fuzz ayindawo ikhona ukuthi sincedise iZanu PF kathesi nasesikhathini esibuyayo. Ngiyabonga.
Sike sezwa esikhathini esedluleyo nangempela sonto nje yona le edluleyo kuthiwa khona abanye bebesethuswa ngamalunga eFuzz kade bemiphandle kwalapho kuvotelwa khona bethatha imininingwana yabo. Lithini lina ngalokho?
Asila thina inhlanganiso yethu ethu sela umuntu abantu nxa bemile kuma-polling station kuyenzwa ngamaphathi wonke even yona i-opposition iyabe labantu laba bezimele indaba ligijima ukuthi libambe abefazi kuphela ukuthi bameleleni akunamuntu othuswayo kuyabe kuwukudinga amavoti kuyenzakala ke lokho akuqaliseli even khonapha eZimbabwe lakhona ngapha elikhona abantu bayama nge-voting day okuthiwa ngesilungu go-get a voter egoli bakwenza babe bemile bedinga aba esingathi ngama-final touches